ngibona ngani nje le yindlela yokwethusela inkokheli zebandla leli ngokuthi bayakwazi ukuthi sivele sikhangelele ukuqhubekela phambili siphikisana lobubi nalokho esingavumelani lakho. So sibone ngani amapholisa asebenzisa nje amandla abo ukuthi bethusele amalunga ethu.
Lihlangane lo mphathintambo obona ngendaba zezisebenzi lamhlanje belikhuluma ngani kahle kahle?
Singathi nje umhlangano walamhlanje ngesilungu bathi it was a courtesy call, kumbe singathi besizombingelela njengoba lokhu waqanjwayo njengama-organized bodies e-labor besingakaze-ke sihlangane lo minister omutsha. So bese siyabonana laye sithetheke ithuba lomhlangano lwawo ukuthi sitsho okusikhathazayo thina njengezisebenzi. Sachasisa ke ukuthi aluba ke ugatsha lwakhe luyaqinisa indaba ye-tripartite negotiating forum. Sibone ngani ke li-platform ke isisile izabangela ke ukungahlaliseki elizweni nxa izisebenzi seziyahlangana lama-policies esingawaziyo ukuthi adatshulwe ngaphi, avelela ngaphi, abangelwa yikuyini. Kunye lakhonokhu nje ukubanjwa kwabantu bethu ngamapholisa ebusuku ezindlini zabo. Sikubeke kwabasobala ukuthi hayi akusibambi kakuhle nothi thina kuphela. Akuyathi ilizwe labo abafuna ukudlelana lathi asoze bejabulele nxa bevala ke emaphepheni ukuthi silalaba abakhangelwe ezomthetho bangena ezindlini zabantu kebusuku bebopha izisebenzi ezingalatshala. Sibone ngani akusoze ke kupheke i-imeji enhle elizweni ikakhulu nxa sikhangela uhulumende othi yena is open for business.